uqala imali leyo ukuthi sizayinikwa, I see imali esivele siyikhalela, I see imali eyenze saze sakhalala umsebenzi. Imali le ukuthi sizayinikwa ayikhulunywanga lokuthi yimalini, utshengisela ukuthi yindlela yokuthi ababalisi bebuyele emsebenzini sesiphakathi bese sibona siphiwe okuyimadlana nje okungeke kusenelise ukuthi siphile iviki nje eyodwa. Thina esikukhalelayo ukuthi uhlale phansi kukhulunywa ukuthi hayi sizalinika i-$520 eyiyo esavumelana yona, okuyiyo esasiyihola ngo-2012, okuyiyo esiyifunayo ukuze siphile lathi njengababalisi, njengabantu abahloniphekayo emphakathini.
Ngokunjalo lima ngokuthi emsebenzini kalibuyele
imali le abasithembisa yona, nxa ingafikanga i-$520 asibuyele emsebenzini. Imali ezasenza sibuyele emsebenzini yi-$520, ezinye lezi ezincane azenelisi ukuthi zisiphilise. So ukuthi singathi sebesijikile amasenti amancane angayenelisi lokuthi sithenge ukudla, lokuthi sithenge impahla zokugqoka, lokuthi sithe siphile lezimuli zethu sibhada lelokhu lalokhuya, nxa ingafikanga i-$520 asibuyeli emsebenzini.